angithi ukuthi abantu kumele behlukuluzwe kumbe njani, kodwa ke abantu labo kumele beziphathe. Ungakhangela into kade senzakala amalanga la, kulabantu abasebethatha umthetho beyofaka ezandleni zabo, besenza izinto ngendlela abathanda ngayo. Umthetho sozobayekele bonabo bantu. Njengokuthi ngithi mina, abantu laba kade betshisa impahla zabantu, betshisa izimota, besenza yonke into yokunjalo, bebulala, bengena bejikijela abavikela impahla ukuthi zingadilizwa, bebajikijela ngamatshe. Hayi, umthetho kumele ufinyelele kibo ngendlela zonke. Nxa kukuthi banjani, kumele bafinyelele kibo umthetho, bafinyelele batholakale labo bantu, bajeziswe ngendlela eqondileyo. Yiko engikubonayo kuphela kukhona. Kodwa kathesi abantu bazabe bekhala, abanye besithi but singakhangela umonakalo owenzakeleyo ubusenziwa ngani ngabantu, yibo bona abantu. Nxa sebelandelelwa futhi umthetho ususuba uyisandla somthetho, sesibafinyelela sebekhala futhi bona abantu kade besenza into zokugama.
Abantu abaningi ababuleweyo babugawule bebengelani ilo kutshengisela lo dlame olube khona. Abantu abatshayayo izalukazi lamaxhegu bebengelani lokwenza lo dlakela okhuluma ngalo. Kambe bahlukunyezelwana bantu, sokuyikukurawundi yini?
Ngikuthi khonokho kwenzakalayo njengoba kathesi abanye omunye lo yabe nika isicicele lakhe lelo daba ukuthi kwenzakala lo, kwenzakala lo. Kodwa ebantwini bonke okwenzakalayo ukuthi ngiza kunika isibonelo esithile. Abafana abanye ade bey'ndlela besebekobulawayo bethi kade bezama ukuvikela indawo eziyukuthi zingaluthwa, kodwa babusuke bebaleka bejikijelwa ngamatshe beshaywa, bathi balimele labo bantu ade besenza khonokho. Kodwa ngokunjalo izinto ezinjalo azikhulumi. Kukhulunywa ukuthi amapholisa athe esenza amapholisa othe evikela abantu baba ukuthi izalukazi eziye zagcina sezihlukuluzwa kumbe lamaqhegu ehlukuluzwa. Kodwa emumeni okhona on the ground ukuthi umuntu achitshe emotini yakhe echishe imoto ukuthi uya ngaphi, wena uya ngaphi, asho mthetho lowo njalo. Nxa sebedingakala abantu banjalo sokungasafa nabanye abantu abangalacala khonaphana phakathi.
Uhulumende zama ukuzivikela izolo uthe amasotsha la abulala abantu abetshaya abantu izigebenga eziyintsha onje amayunifomu amasotsha lemibhobho okungamanga nje asegcekeni babugawule. Kambe bakhona yini abantu abangakuthemba lokho?
Ukuthi ezintweni ezinjalo thungameli, kwesinye isikhathi kumele abantu banike isikhathi ukuthi bacwayisise ukuthi akula yini ukugama okuthize sokungenela abanye abantu abangayisiwo bona bomthetho, sebesenza into ezingayisizo ukuthi uyagcina kungcolisa uhulumende. Kwesinye isikhathi isandla sokugama, isandla sesithathu singabe sesikhona khonapha entweni zenezi.